Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla ka 27 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abelwa umhlabathi ngowaye ngumphathintambo wezemidlalo omnumzana Andrew Langa sebeqotshwa emaplazini.
Abanye bakhona abantu abadesperate abanye sebethethe imali zabo zonke ezamaphakeji abayiphiwe emayini bekuphele umsebenzi kuphela bakha imizi khathesi sekuthiwa kabadingi phele.
Izizwalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhala ngokungaphiwa ama-permit ezawathenjiswayo.
Ama-council ethu afroziwe basitele ukuthi befuna ama-permit. Sesithole iy'ncwadi zakhona but azisebenzeli iy'ncwadi zankwana, but bafuna i-permit yona ngokwayo. Imali zethu zivalelwe ebhenki, we can't do anything. We just singabantu nje singalalutho nje, kodwa into zethu zivalelwe ngenxa yokuthi ama-permit esinawo.
Ukubhadaliswa imithelo amacawe sekudale inkulumo.
Nxa belungisa ibalance sheet yabo umnaka siphela bayatshengisela ukuthi i-income yethu yile yiyona le i-corporate tax engithi mina ifanele ngoba ama-church phela mfowethu sebesenza imali kwezinye amakhampani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abelwa umhlabathi ngumphathintambo wezemidlalo omnumzana Andrew Langa sebeqotshwa emaplazini. Sixoxe lo mfundisi Angliston Sibanda, omunye wabaphathisa abantu laba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ukuhlupho olukhona ngelokuthi abantu laba sekuthiwa kabasuki ngabantu abafakwa ngu-MP Andrew Langa labanye abantu. Kungazani ukulwa kwabantu ebandleni lelibusayo leZANU-PF yikho sokusenza abantu bahlukuluze. So-ke yikho kade sizokugrawund ukuzwisisa ukuthi kwenzakalani kahle ngoba kuvike ezimdathu ezidlileyo abanye bake balwa. U-chairman weZANU-PF owekhombo wagwazwa ngukhangunisiza Rural District Council esene eliqembu lakhe kubangiswana le ndaba. So indaba esahlupha abantu baphiwe i-deadline yokuthi basuke badilize imizi yabo mhlaka 31 July. Abanye bakhona ngabantu abaphelwe imisebenzi eshangani imayini, abanye bakhona ngabantu abadesperate abanye sebethethe imali zabo zonke ezamaphakeji abayiphiwe emayini bekuphele umsebenzi kuphela bakha imizi khathesi sekuthiwa kabadili phele. So yindaba ekhona kwabantu bahlukuluze kakhulu, close to 3,000 families are affected.
Manje lina lithatha nyathelo banda.
Sizemzamo yokuthi sithathele lidaba luye emthethwandaba, sikhulumisana lama-lawyers abamele amalungelo obuntu ngoba indaba yelungelo yamalungelo abantu ngoba i-land is a right ngakho ngomthetho welizwe eZimbabwe. I-constitution i-clear section 4 kuchapter ekhuluma nge-land ukuthi every Zimbabwean citizen has a right to access land. So ke ukuthi kube le confusion yokuthi abantu bagadaniswa bayaba isiqhobeqhobe, it's none of it, asomsebenzi wabantu.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese insiza. Ibandla elingakasungulwa ele People First elizakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru libikwa lilakho ukuziveza umnyaka wonalo ungakapheli. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo.
Bazi ukuthi abantu abaningi bathi bafuna ukuthi ngathi yonke iparty and so on so sisaphuzile, kodwa hhayi into ezalungiswa yona leyo.
Okokutsho ukubana umnyaka uyathi uphela lo, siyaba sesikwazi ukubana kule bandla eliselisungulwe na?
Akakhulu lizacela ngesikhathi esibuyayo. Angathi ekuredi lizalithela, kodwa akhona ukuthi benze into ukuthi papara sibe siphela. Hhayi, thina sifuna ukuthi ngathi sithela abantu ukuthi sesilomntanga kumele abantu babone ukuthi hhayi into esiyenzayo iqedakileyo.
Kodwa okwakathesi kukhona yini okwenzakalayo okufana lokulungisa lokho okuthiwa ngama-structures?
Akukhona phela abantu bayalungisa ama-structures lapho abakhona, kabezi ukuthi kona njengo ukuthi kona yasuka kabi izanga khona ukuba ukuthi so ndabe ba shesha ngiyesethuze lendlini yokuthi abantu bakhe ngikhulu ukuthi anga buda amakhadi wakulani mani kodwa sifila ngayo ama-tractor ethu esibayo sinizame ngalo enzalo laba abantu abanye abakhethwayo or abaprofile ukuqotha labatsha into esifuna kakhulu ukuthi kula bantu abatsha abafuna ukuthi mhlangano sekuthi bathi hhayi lungisa mini nangalesikhathi esifikile selizenzanjani kodwa abantu abaneyisibizi bayenza njengani bayasikela umhlangano lowo
ozakhokhela leli bandla kuyazakala na ukubana nguye unkosikazi Mjuru?
Hayi, kathesi sebe umjuru kwena yeye ethithi yena umuntu okhokhela kodwa anti kuzakale ekongezi kele ukuthi kona abantu bathethe umuntu abamfunayo.
Lo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo, isikhulumeli sebandla elingakasungulwa ele People First, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 laseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezilokhu zingakatholi ama-permit azo ohlobo lweZimbabwe Special Permits zithi sezithwele amagabha avuzayo njengoba indawo eziningi sezifuna ukuwabona ama-permit la zingakabaphi usizo abaludingayo kunye lokudinga imisebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekwedlule inyanga ezisishiyagalombili izizalwane zeZimbabwe zifake izicelo zama-permit ohlobo lweZSP. Loba nje sebaningi kwamagama asebawatholile awabo, baningi njalo abathi sebehambe inyawo zazizangena esiswini kodwa balokhu bengakawatholi. Labo ke abangakawatholi amaphemithi abo bathi impilo iqhubeka isibanzima njengoba sebezehluleka ukuthola usizo lapho kufuneka baveze khona ubufakazi bokuthi baselizweni ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mpilo Mazibuko uthi sebeze baphelelwa lithemba lokuthola lezincwadi eziqakatheke kulakho konke enhlalweni yabo kwele South Africa.
Kuyasilimaza kakhulu thina njengabantu abafarina kule ndawo because mas apply la ama-permit basitele ukuthi kuthatha 8 weeks ukuthi ama-permit la abe khona but now is close to 6 months. Ukuthi asakwazi kwenzakalani uma bafonele siyachecka bakuthe ukuthi is still waiting but now into lezi we are waiting for them. You are mom get password to get umsebenzi la South Africa. If you don't have those things thina njengabantu abama-farina kule ndawo we are not getting anything. Asithole umsebenzi kwenye indawo.
Umnumzana Mazibuko uthi ngitsho lasemabhanga imali zabaningi sezivalelwe.
Ama-accounts wethu afroziwe basitele ukuthi befuna ama-permit. Sesithole iy'ncwadi zakhona but azisebenzeli iy'ncwadi zankhona but befuna i-permit yona ngokwayo. Imali zethu zivalelwe ebhenki. We can't do anything. We just singabantu nje singalalutho nje kodwa into zethu zivalelwe ngenxa yokuthi ama-permit asinawo.
Loba nje ugatsha lwendaba zasekhaya lwazisa ukuthi seluza kupha abantu incwadi ezifakaza ukuthi basamele i-permit. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Nelisiwe Ncube uthi lalezo ncwadi kazisizi lutho.
Ukuthi uthole umsebenzi kuyinkinga njalo ema-bank uthi access your money sokuba yiproblem. They ask you ukuthi uhambe uyethola ipaper elilo liconfirm ukuthi u-applyele and then it's only valid for 30 days. They can only help you for 30 days e-bank.
Unkosazana Ncube uthi kabasenelisi ukuthola indawo zokuhlala kanti sekulabanye njalo asebetshelwe ngabanini bezindawo ukuthi nxa bengawatholanga amaphemithi la kuzafuze baphume baphele kulezo ndawo.
Nxa udinga indawo ufuna ukudiposita iflat to stay, they require those papers, bafuna amaphemithi. Awuyitholi indawo yokuhlala, kuba nzima kakhulu. And emaflatini kuyahlupha because abafuni that paper, bafuna ipermit original. Ukuthi uproduce ipaper eliyukuthi u-applyile ipermit abalifuni, bafuna ipermit original esistikwe kupassport.
Abanye abasebenzayo labo bathi emisebenzini bathwele nzima ngoba abaqatshi bengasafuni kuzwa ncazelo besithi iphemithi phambili umuntu emuva. Umnumzana Mazibuko ukhuthaza iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya ukuthi zizibuze ukuthi aluba yibo kumbe izihlobo zabo ezenziwa njalo bebeza kwamukela na.
Siyacela kakhulu kugovernment ya South Africa ukuthi ngabe kuyenzeka they will just think of us ukuthi we are waiting. We did pay for what they wanted. 800 rand akusimali encane le omunye umuntu angayithatha. Iyasetshenziswa le mali ukuthi sithale ama-permit. So siyacela kakhulu ukuthi uma kwenzakala kukhona okwenzakalayo i-government ithi ukubhekisisa kahle sithole into zethu. It's 3 years. Uma ungatholi i-permit yakho ngo-December kusele 2 years uzoyenzani ngayo? What are you going to do with it? I don't do anything.
Usenjalo mbiko ogcine ukukhutshwa lugatsha lwendaba zasekhaya ngala maphemithi ngokuthi kuza kuthi kusiyaphela inyanga kaNcwabakazi wonke umuntu ofake isicelo sokuthola iphemithi ye-ZSP esetsheliwe ukuthi uyayithola nobatshi. Ngemele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umbiko wokuthi uhulumende uzathathela amasonto umthelo usudale inkulumo. Ingcwethi kwezekholo umnumzana Isaac Mpofu utshele Studio 7 ukuthi leli nyathelo alilunganga.
Kalibonakali kuhle, liyethusa ngoba umbikelo loyana uvele ebantwini ungasiyomthelo wokuthelisa abantu. Uvele ebantwini be sipha ukuthi kugcinwe izindlu zabo zokusontela, kugcinwe izisebenzi zabo, kayisiyomali engenela ukuthi ngeyenzuzo. Kuyabe kukhanya kungakuhle ukuthelisa imali efike ingasiyonzuzo.
Kodwa bakhona abanye abathi amasonto afana labo Magaya, labo Makandiwa asenza imali eningi kakhulu. Ungathini wena ngalokho?
Kuyabe kusitsho ukuthi kambe zonelwa mvunye yini kuthi ngoba ngabe bekhona abenza imali eningi bese kuthiwa wonke umuntu usezafela labo. Iqiniso ukuthi mina kangikwazi ukuthi bayizuza njani leyo mali labo okuthiwa bayizuza.
Lo-ke ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezokholo. Siphinde saxoxa le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi yena leli nyathelo lilungile ngoba amanye amasonto asenza ibhizimusi ngeminikelo.
Amachurchi la amatsha la esiwaziyo ama-Pentecostal movement sebeqala ukukhuluma ngokwenza i-business. Siyaye sizwe kuthiwa oMakhandiwa labo Magaya abanama-billion dollar investment. Imbuzo yokuthi kanti sebekhuluma ngoma-billion dollar investment kathesi besesengabafundisi etsha ezayoja kwakungakhulunywa. Kusho ukuthi imali zakhona ezingenayo seziqondane le business. Angithi kuzi ngithi mina ngingaziqondane le business. Yho uhulumende lekakazizazizekomthelo ukwenzela ukuthi abanikeza izimali bathize lapho ukuthi ama-public services ayabhenefit.
Ngezinye indlela singathi thina ubona ngani uhulumende kumele akhangele amasonto ukuthi wona ami njani engakathathi umthelo kumbe vele bathathe umthelo wonke amasonto.
Ya ukhona phela ukuthi mina antsho i-ideology yami ye-liberalism asivumeli thina ukuthi uhulumende abelokhu engenela ezindaweni ngoba isisekelo sombuso siyakhasisa futhi sona umntukazana loZulu ulelungelo lokuthi abe labantu abafuna i-Freedom of Assembly Association. Kusho ukuthi ngakungena izimali eziningi EFC income ye-church bafanele ngoba siyazi-predictable ukuthi babhadala imisebenzi yabo bebhadala imithelo. Kodwa futhi nxa belungisa i-balance sheet yabo umnaka siphela bayatshengisela ukuthi i-income yethu yile. Yiyona le i-corporate tax engithi mina ifanele ngoba ama-church phela mfowethu sebesenza imali kwezila amakhampani.
Siyabonga ke mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okakathi esendlitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu ka Ward 23 Mlume 2 eNkayi. Osichaziselanga ngomsebenzi wakhe kanye labesifazana abazinkokheli ababhekana lakho emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngikulungile.
Ikwenzakalani eNkayi?
Singokhansla abangomama. Kukhanya kulama leaders amanye engani abafuna ukuthi basebenze lathi kuhle like amasobhuku. Usobhuku uyabe ufuna ukuthi njoba wena ungumama ekukhansi njoba ungumama ongukhansilakazi uyabe sefuna ukuthi uthandane laye kuyasehlula ukuthi siyithandane labantu abanjengamasobhuku banxa sibakhangele sibabona njengezinkokheli njengabobaba bethu futhi njalo abakhokheli izigaba.
Sebelihlekana omama abasezikhundleni zobukhokheli abantu lokho bengakujayeli yini lokho ukuthi omama labo bayakhokhela?
kujayela abanye vele kabakujayeli kodwa ngemfundiso kulezi insuku engani ikhona nje sokungani la sokufuna ukungena kwabanye labanye sibilayo kodwa khanye ukuthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebekujayela ukuthi hayi umama la evele ulelungelo lokuthi abe yinkokheli
sesikhangela ke umsebenzi owenzayo khona ngale nkayi kumele abantu esigabeni sakho
ya mina esigabeni sami sibili njengokuwadi 23 iproblem sibili engilayo kakhulu ukuthi kathesi iwadi yami inkulu kakhulu into eyiproblem kakhulu ngamanzi so kuya ukuthi nxa kuzabuya izibhorane enkayi sithiwe ngale izibhorane each wadi kuphiwe izibhorane esisodwa inkayi ilamawadi ayi-30 so mina kwesami isigaba okwamanje ngiphiwe izibhorane esisodwa mina ngilamavillage angu-5 so wona la mavillage angu-5 isibhorane esisodwa lesiyana and abantu babehamba omama besiyakukha amanzi endaweni ngathi 10 kilometers 7 kilometers besiyakukha amanzi yikho kungani kuyangikhathaza number 1 okwesibili la clinic iclinic mina ward 23 ikhatshana kakhulu ngoba kathesi yena le eselutsha which is sihamba 28 kg siyakhona elutsha ngithi kuya ngapha kule esezenga ngihamba 15 kg
bayancediswa yini zimuli njengokuthi kubotshwe inqola kumbe okunye
ya abanye babelazo inqola abanye bengelazo but njengokuthi liyabe liyakhelana indlala komakhelwane kwethi isikhathi umakhelwane uzethi ukuthi nje ngifakele idrum ukuthi ngiyokuthathela amanzi i$5 manje into ekhona imali kayibonakali njengoba ilize vele linde kathesi imali kayikho bahamba ebusuku omama umama kwesinye isikhathi azaphuza ukuphekela imuli yakhe ekhaya uyahamba ekuseni aye kukha amanzi khathana and amanzi akhona futhi ayalayinelwa wethi futhi lapho kuyabe siyakukha khona amanzi nezifuyo zinatha khonapho uyaqala ukhelela umgqomo uthululele laphana unatha khona izifuyo ubuye ukhelele futhi omunye wakho uthwale uye ekhaya uhambe uphumule uze uyefika ekhaya umgqomo uze ufike esiyihafu ufike ngala abantwana imuli yakho sebelambile abantwana abancane ukuthi uphekele abantwana laba abancane labe i-CDC sokulethi ufike upheke uyenze yonke imisebenzi yakho ubuyele futhi uziyephenduka futhi ngama-8 ebusuku khona okuphana yikho ngani futhi kuyabalimaza omama ikakhulu i-CDC labo ograde 0 abangakayi ku-grade 1
ngaphambilini kwalingxoxo ke wakhuluma njalo ngaba lomkhuhlane le ndlela abahluleka ngayo ukuthola ukudla
ya laba abaphila lomkhuhlane lo-HIV abelegciwana ngisho kukhanya vele lonyaka njengenkayi thina kasi ngenkayi sawuthi kasizanga sizize isivuno esiyaneleyo sibili akula lutho abantu bayalamba ngoba vele ngikhuluma sokhathesi abanye vele wona lana amaphilisi sebalimaza akula kudla ngisho ngoba umuntu lwana uzathi acabanga ukuthi anathi iphilisi leliyana esisini labe selimlimaza abesithi akungcono ngiyekele ukunathi iphilisi kathi khona phana umuntu wena lwana na usezibulalela impilo yakhe yilo uhlupho olunye engilalo kakhulu sibili kusathule sibili ngokuthi sale saxoxisana lobaba uMP uBhede wasesithi hayi laye uza kuyabika phambili so lokho sisamelele impendulo manje yeyi sokunzima vele abantu hayi sokunzima mangamazi ngoba abanye babe senza njalo ngabantu ababe labantwana abancane wethi umuntu uyabe gula vele ethole umntwana lwana laye umntwana abe ngogulayo kuyakumela umntwana lwana engakali nathi lena naphilisi athole iporish ekuseni but uyaze kudle enxeke ngama-1-2
elokugcina ongasitshiyela lona
mina engifuna kwenzakala esigabeni sami ngithi ngabe kuyenzakala ama-NGOs angenele sibili azosincedisa ngoba hey kweyami iwadi imphele nzima kakhulu amanzi akhatshana ikliniki ikhatshana okwesithathu cela ukuthi bangenele bezosincedisa ngendlala ngoba abantu bazabhubha sibili nabantwana bagcina bengasahambe ezikolo ngoba vele ngikhuluma sokathesi abantwana bayasilela ezikolo ukuthi behambe ezikolo ngoba umntwana uthi ngizahamba njani ngiyefunda ngingadlanga kuyangukhanya njengomzali ukuthi umntwana yeyo uzahamba esikolo kodwa ngale uzafika awe phele eklasini buyini yindlala so abanye abadala begcine sebesithi abantwana bahlale ekhaya kodwa wona ngomthetho thina abadala siyabancine ukuthi hayi abantwana bonke abahambe esikolo kodwa ngendlela yena le ukuthi kulobunzima bona labo embhekane labo njengokhansila hayi nde kunzima
sibongile ukuxoxa lawe
hayi siyabonga
leyo bekuyingxoxo lo-Councillor Brenda Mpofu ka-Ward 23 emlome 2 enkayi asidibaneni njalo kulolu hlelo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngise-Washington DC
hayi sibongile ke sesilugqibile ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama nguChris Gande lilayo
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.